Siyalamukela kwisiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa nonkosikazi nokuthula Gwebu, ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora ephathisana nebandla le-Citizens Coalition for Change kumalungiselelo okhetho lwama-by-elections emajopo le-insiza oluzayo mhlaka-22 ngenyanga ezayo. Usichasisela ngokuphatheka kwabesifazana kukhetho emathebeleleni sawo.
Igama lami ngunkosikazi nokuthula Gwebu, njengabahlali beZimbabwe abathwakazi abangaphandle kwelizwe sisekela iqembu le-CCC. Injongo yethu ukukhuthaza abathwakazi abahlala ngaphandle kweZimbabwe ukuthi sibambisane umsebenzi wokuletha utshintsho ezweni lethu. Singaphandle nje kwelizwe ngenxa yokuhlukunyezwa lobandlululo beqembu elibusayo, yikho kuqakathekile ukuthi sidonse kanye kanye ukwenzela ukuthi iMathebeleland ingabiseli izihlalo eqembini elibusayo.
Siyananzelela ukuthi nxa sikhuluma ngeMathebeleland South lapha, sibonile omunye enqoba owe-CCC owesifazana uNkosazana Makhadi Moyo. Lingathini ngokuphatheka kwabesifazana kwezombusazwe?
Ukuphumelela kukaNkosazana Makhadi Moyo owe-CCC wenze into enhle njengomuntu wesifazane, njalo kukuphumelela kwakhe lokhu kuzokwenza abanye abesifazane beze labo ekhethweni, njalo usevulele abanye labo amathuba okuthi baze phambili. Nxa lingakhangela eMatopo kulo wesifazane ozabe esekhethweni khonapha eMatopo, laye kukhangelele ukuthi uzaphumelela, njengoba abesifazane siyazi ukuthi izimbokodo, njalo kukhangelele ukuthi ukuba khona kwabo labo ezembusweni kuyenza ukuthi bakhuthazane labo baphathise ekuthuthukiseni ilizwe le-economy yelizwe. Okukhanyayo njalo esesikubonile eMath South ukuthi abesifazane yibo abaningi, njalo yibo abavota ngobuningi, ngoba abesilisa bephumile ukwedlula abesifazane ukuyadinga umnotho kwamanye amazwe. Sazi lokuthi kuqakathekile ukuthi abesifazane bathole amathuba okukhokhela njengabesilisa. UNkosikazi Makhadi Moyo usitshengisile ukuthi umphakathi wakhe wamvotela ngoba wasebenza gadalala esigabeni sakhe, njalo uyasebenza elokhu esebenza gadalala kungelani lokuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazane. Ukhetho lwakhe lwenze ukubana abanye omama labo bazizwe belamathuba ukuthi babe sekhetheni elinjalo. Sibona ukuthi eMatopo kulonkosazana uSindiso Ngwenya onguye laye ozangena ekhetheni le-by-election.
Kuyini okunye elijonge ukukwenza njengenhlanganiso?
Imthakazi diaspora yona ngwayo iqophe ukukhulumisana lawo wonke umuntu ukuze silungise ilizwe ngo-2023. Asisoze sikhathale ngoba wonke umuntu kufuze afake izandla uma sifuna ukuthola uhulumende wabantu, uhulumende osebenzela abantu, njalo uhulumende ongakhohlwa ukuthi iziphathamandla ngabantu, hathi abaphathi ntambo. Okunye esizama ukwenza ukuthi abantwana beMathebeleland abangaphandle sisebenze ndawonye, ngoba kulabanye asebacathula ngezombusazi weZimbabwe bachiya ukukhuthaza nokucela abaseleyo ukuthi baqakathekise ukubhalisa ukuvota nokuyavota. Wonke umuntu uyadingakala ngoba sonke esingaphandle silezihlobo ezingabona utshintsho kwezempilakahle, kwezomsebenzi, kwezamanzi, ezamagesi, lakwezemfundo uma kungangena uhulumende ofaka abahlali phambili. Wonke umuntu ongaphandle nxa evakatshela kumbe ebuyela eZimbabwe kufuze athole ilizwe elisebenzayo. Ngiyabonga.
leyo ke kuyinqokolo nkosikazini okuthula kwenu ilunga lenhlanganiso yemthakazi idiaspora esixoxelayo esefilikhane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lize ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami esithandekile Mhlanga, yikho lapha eWashington DC.